lokhu kuza ngemva kokuba izekhi ingavumela amabandla aphikisa ukuthi ayehlola ukuthi amaphepha azasetshenziswa ekuvoteni, ama-ballot paper, njalo lokuthi azakuba igcine ngaphi kusiyafika ukhetho. Ekhuluma esigodlweni seHarare namhlanje, umsekeli womkhokheli weqembu le-EU umnumzana Mark Stevens uthe yena kuzo zonke inketho aseke wayahlola kwamanye amazwe ukuphuma egcekeni ngamalungiselelo okhetho kokudindwa kwamaphepha ebhalothi kanye nalapho agcinakala khona kwenziwa mgceke ukuze kungabi lokuthandabuza kwempumela yokhetho. Uthi lokhu kumele kwenzakale eZimbabwe ukuze ukhetho lukaCedi Ntulikazi wamukeleke impumela yalo.
Okuqakatheke kakhulu kithi yikuthembeka lokuhlanzeka kokhetho, njalo thina njengeqembu elizebona ukukhutshwa kokhetho sizaqakathekisa ukumanyaniswa kwamabandla azancintisa ekulungiseleleni kukhetho njalo lokuba segcekeni kwalo. Kusenjalo, udaba lokuveza walapho okulotshwa amaphepha ebhaloti kanye lalapho azagcinwa khona ludaba oludumileyo kumkhetho eziningi. Amanye amazwe ayakuveza, amanye hhayi, kodwa esesikubonile kwezinye indawo yokuthi lapho okuvezwa khona ilungiselelo le kuletha ukugceke lokuhlanzeka kokhetho kanye lethemba kumpumela yalo. Yikho thina siwusekela lowo mbono. Siyawazwa amabandla aphikisayo eveza lesi sikhalazo, kodwa thina sixwayisa ukuthi kube lokumanyaniswa kwamabandla ekuhlubunguleni lezi izindaba, njalo kube lobugceke ekuhanjisweni kokhetho.
Ukungazwana nokugatsha lwezokhetho izekhi namabandla aphikisayo ngodaba lokungavumeli abamabandla aphikisayo ukuthi bangene lapho okudindwa khona amaphepha ebhalothi kanye nalapho azakuba igcinelwe khona sekulethe ukuthandabuza ikakhulu kumanyano we-MDC Alliance. Lumanyano uveze ngolwesithathu kuluviki ukuthi awusoze uncintise kukhetho nxa izekhi ingavumanga izikhalazo zabo zokuthi bekhona lapho okuzabe kudindwa lawo maphepha ebhalothi. Lokhu kuthandabuza kuphinde kwagcizelelwa umkhokheli wequla le-EU umnumzana Elmer Brok othi izekhi isafanele isebenze gadalala ukuze ukhetho lolu lube nesindo njalo lube ngolusegcekeni.
Kuqakathekile ukuveza ukuthi phezulu kwendlela izekhi eqhube ngayo ilungiselelo yokhetho kusamele isebenze ngamandla ukuthi lolu khetho lube segcekeni njalo uZulu abe lethemba ngalo. Lokhu kunjalo ngenxa yokuthi kule mbali yengxabano ikakhulu kundlela inketho ebezihanjiswa ngayo kufanele kusetshenzwe gadalala ukuze uZulu abe lethemba kulolu khetho.
Iqula le-EU elenelika lawezinye inhlanganiso lamazwe ayengasavunyelwa ukuhlola ukhetho ngulo owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Kusenjalo, uZulu weZimbabwe ukhanya ephathekile ngendlela izekhi elungisela lolu khetho ngokungabi segcekeni udaba lokulotshwa lokugcinwa kwamaphepha ebhalothi. Umnumzana Mongameli Sibanda uthi kubalulekile ukuthi izekhi yenelise ukuphumela egcekeni kumabandla wonke kanye loZulu jikelele kundlela ephethe ngayo ukhetho ukuvikela ukuxabana kwamabandla okuyikho okuyimbangela yodlame kunketho ezedluleyo.
Thina njengezizalwane seZimbabwe siyafisa sibili ngamandla wonke ukuthi izekhi yenelise ukuthi amaphathi wonke ayabona lapho kuphintwa khona ama-ballot paper nalapho ama-ballot paper azabegcinwe khona. Kuyisifiso sethu kakhulu ngoba lokhu kuyavikela ukuxabana kwabantu, ukuxabana kwamaphathi, and lo muntu oyabe impumela nxa seziphumile akula abantu abazakhonona ngoba wonke umuntu uyabe bona ukuthi into leyo yenzakala egcekeni. Akula umuntu ongaba lo mbuzo nxa izinto zibe zonke zibe segcekeni. Laba amanye amazwe bayabe zabona sibili ukuthi eZimbabwe sokutshintshile sibili. Hayi, isifiso sethu sibili izekhi nxa ingazama ngamandla ayo wonke sibili ikwenze kube segcekeni lokhu. Hayi, yikho esikufisayo, nami yikho yini njengikufisayo ngikhona lapha. njengesizalwane seZimbabwe.
Umnumzana Frank Kanhlamba uthe yena njengoba izekhi ilembali yokusebenza isekela ibandla elibusayo elezanupf, kubalulekile ukuthi izekhi itshengise uzulu weZimbabwe ukuthi ime eqinisweni ukwenzela ukuthi kungabi lokuphikisana kumpimela yokhetho.
Mina endlela engibona ngayo izekhi kumele ivumele amanye amabandla kwanele sokwenzani ukuthi bekwazi ama-ballot paper aprintwa nga and lokuthi azagcinwa nga. Because nxa sekuyakuba njalo andikutsho kule nto abayifihlayo and kukhona okungayenzakala ukuthi njengaseminyakeni anti kube ukuthola ukuthi ibandla eliyile libusayo liyagcina liwina ngoba abezekhi bangani basebenza lalo leli bandla. Nxa kuyukuthi abasebenzi lalo kumele bebavumele konke kube transparent kukhanye igcekeni nto kuhanjiswa njani.
Okunye okukhathaza amabandla aphikisayo ludaba lolusi lwabavoti i-voters roll olubikwa lulamagama abantu abaningi abahlala kukheli linye, abanye abaleminyaka edlula elikhulu, abaningi lokunye abathi kutshengisa ukuthi lolu luhlu lulakho ukudala inkulumo ngemva kokhetho. Mina esitho sebenzisa Harare, ngithi Thompepe.